Siyalamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesine mhla ka-7 zibandlela 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise-Washington DC. Lingalitshona njani izulu kandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu. Igama lami ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
manje ngihlanganisa emelele intatheli izindaba eZimbabwe Union of Journalists iyasola kakhulu ngamagama aqinileyo ukubotshwa kumbe ukuhlukuluzwa kwentatheli izindaba kumbe abantu abasebenzela inhlanganiso ezibona ngokuchitha le mbiko.
Amapholisa eHarare namhla abophe intatheli izindaba ezimbili ezephephandaba le-Newsday. Unqaba Matshazi loxolisana incube besetheswa icala lokuloba udaba olungamanga.
Hey, nxa ngiwubhekile lumnyaka babuGandhi njengesakhamuzi kuyangesabisa ukuthi okuzaba khona kuwo yikuphi ngemva kokubona ukuthi uhulumende uphose wehluleka ukubhadala izisebenzi ezisebenzileyo. Konxa indlala inje kuthisa kunje, uza kwenelisa njani uhulumende silayo?
Iningi lezabeZimbabwe lithi umnyaka esisanda kusungula kwa-2016 uthembisa ukuba nzima ngamandla ukwedlula nyakenye kwezombusazwe kunye lezomnotho welizwe. Ekuqaleni komnyaka abantu bavame ukuba loluhlu lwezifiso ezithile abafisa ukuzifeza, kunjalo ke lakulabo abakumsebenzi wezemidlalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we-Studio 7. Amapholisa eHarare namhla abophe intatheli izindaba ezimbili ezephephandaba le-Newsday. Unqaba Matshazi loxolisana incube besetheswa icala lokuloba udaba olungamanga. Amapholisa la athi udaba lokuthi amapholisa ensitha ama-CIO athola iholo le-bonus ngensitha lungamanga. Leli phephandaba lathi lona ama-CIO athola iholo mhla ka-21 ngumpalakazi, kwathi ngemva kwamalanga amachumi athola i-bonus. Igqwetha lentatheli izindaba leli umnumzana Taona Nyamukura utshele Studio 7 ukuthi intatheli izindaba lezi ezivalelwe esitokisini seHarare Central zikhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba kusasa. Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lentatheli izindaba yeZimbabwe Union of Journalists umnumzana Foster Dongozi uthi bakhathazeke kakhulu ngalolu daba ngoba nxa umuntu engavumelani lalokhu okuyaba kulotshiwe zintatheli izindaba kumele asebenzise ezinye indlela, hatshi ukubophisa intatheli izindaba.
Mina njengenhlanganiso emelele intatheli izindaba eZimbabwe Union of Journalists iyasola kakhulu ngamagama aqinileyo ukubotshwa kumbe ukuhlukuluzwa kwentatheli izindaba kumbe abantu abasebenzela inhlanganiso ezibona ngokuchitha le mbiko. Lokhu akutshengisi kuhle isimo selizwe lethu leZimbabwe, ngoba thina sihlala sitsho ithi thina nxa kule muntu ezwa buhlungu ngendaba ezidalwayo kumbe ezisakazwayo kumele bahambe baye khonoma either ezi-MC zethu kumbe e-media commission kumbe baye komthethwandaba balandele indlela ye-civil code yokuthi umuntu uyahamba ayekhala emagotheni lakomthethwandaba athi hhayi lapha mbhalwanga kakuhle babone ukuthi bangalungisana njani kungela kuhlukumezana kokubophisana kumbe okulethwa amapholisa phakathi.
Ye, manje siyabona ukubana lokhu kusenzakala minyaka yonke lokhu sikhala ngakho ukuthi intatheli izindaba ziyabotshwa ziyahlukuluzwa. Manje njengenhlanganiso ngawapha amanyathelo elowathatha ukwenzela ukuthi udaba lolu singezwa lusenzakala njalo?
Iminyathelo esilithathayo ngelokuthi lona ubona ukuthi sikhuthazane, sikhuthaze bonke esingathi ngesilungu ngama-stakeholders ukuthi sihlanganise amakhanda sibone ukuthi siyaphuma yini lo mthetho wethu esibambayo ukuthi sizibophe thina ukuthi nxa kuyukuthi ukhona ophambekileyo emhlambini sibone ukuthi singamjezisa njani, bangajezisa njani. Manje njengosazi mfanekhaya okwenzakala lapho eZimbabwe ngokuthi khona ezinye intatheli zifaka kuleli hlangothi ezinye zizifakile kuleliyana hlangothi. Ngakho-ke akula kubambana okuba khona kokuthi le code of conduct le code of ethics ekuthi yena nxa umuntu yonilembe ephambanisile singamjezisa ngale ndlela. Ngakho-ke yikho kwenza laba ababona ngezombusazwe ngezombangazwe bathole ithuba lokuthi basihlukumeze kumbe basihlukumeze.
Hello-ke ngumnumzana Foster Dongozi unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lentatheli zindaba iyeZimbabwe Union of Journalists ubexoxa le Studio 7 ecingweni eseHarare. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Abachayeli bezimoto abaningi bedolobheni leMaswingo bazondiswe kakubi ngamapholisa aleli dolobho ngokubabopha lokubathathela izimoto ngenxa behlulekile ukuhlawula amadola alikhulu akade efunwa ngamapholisa khonapho ama-spot fines. Amapholisa eMaswingo abikwa ephongukuvuka ubhova ahlasela abachayeli bezimoto benganakaneli bababopha abedlula ikhulu abavalela esitokisini esingcole okumangalisayo izolo ntambama. Kule mota ezedlula amakhulu amabili ezidluthunwe ngamapholisa ezigcinwe enkambeni yamapholisa eChicago. Abanye babachayeli laba bakhululwe lamhlanje batshelwa ukuthi bayedinga imali zefine ngamacala ehlukeneyo abawabotshelweyo abalisa ukuhamba bengelako ukucitsha umlilo i-fire extinguisher okulizenge kokufaka emgwaqweni nxa imota ingafa, imota izingelamthelo lokunye okuninginengi. Iningi lizondiswe ukuthi imali okumele bazikhokhe ziyethusa ngoba betholakele belamacala amaningi okokuthi kumele bahlawule izimali eziphakathi kwamakhulu amathathu amadola kusiya kunkulungwane ezine. Iningi lababotshiweyo bavalelwe ubusuku bonke bathi bacatshulwa kakhulu ngaleli nyathelo likahulumende lokuhlukuluza uZulu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe lithi umnyaka esesanda kusungula uka 2016 uthembisa ukuba nzima ngamandla okwedlula nyakenye kwezombusazwe kunye lezomnotho welizwe. Abakhangelela ukuthi kube lombuso owehlukeneyo basalomnyaka lenyanga ezimbalwa ukuze kwenziwe ukhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma endawonye lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana onguye osungula lingxoxo.
Hey, nxa ngiwubhekile lumnyaka babuGandhi njengesakhamuzi kuyangesabisa ukuthi okuzaba khona kuwe yikuphi ngemva kokubona ukuthi uhulumende uphose wehluleka ukubhadala izisebenzi ezisebenzileyo. Pho nxa indlali nje kutshisa kunje, uza kwenelisa njani uhulumende silayo ukuthi laba abathe bangenelwa indlala bathole usizo? Ngumnyaka owesabekayo kakhulu ngoba sokuhlangene ukwehluleka kombuso esilawo lokuthi umkhathi layo usuke wama ngenye indlela. Asiwo mnyaka omnandi ebantwini abalengane.
Nanto-ke udaba mnumzana Chuma, ungathini wena nxa ukhangele umnyaka lo esiwuqala?
Okuqala mina ngibuzile ukuthi sibonge uNkulunkulu uthi ubone izilo omunye umnyaka futhi. Baningi abantu abebefisa, abanye benawo amaplani ukuthi bazenza umnyaka lo kodwa abafinyelelanga ukufika kulo mnyaka. Kodwa thina esesithe sathola inhlanhla nomusa sangena emnyakeni lowo, umnyaka ukuthi sivuleke amehlo, sivuleke ingqondo, sibambane, sisebenze ndawonye sonke. Asimlandulabantu kodwa umlandu wakho nami ukuthi into zibe yiloko esifuna zibe yikho khona. Ngesikhiwa abanjalo ukuthi wona hope is the best characteristic eyokuthi wona umuntu ahambe siya phambili. Ungabona thina sesilahlekelwe yilethemba yiko ongaba nzima khona. Kodwa singakukhangela sithi hayi bakithi nango ilanga liyathisa izula kula. Uhulumente njengesitsho ukuthi uphose wehluleka ukubhadala izisebenzi zakithi. Singayenza njani? Sibise iy'ngqondo zethu sonke ndawonye sizaphuma layo imicijo ezayenza unyaka lo ube umnyaka ukuthiwona
sizaphusha kuphela. Mnumzana Macaphulana, nango lapha umnumzana Chuma uthi hayi themba likhona umnyaka lo, nxa singabambana sisebenze ndawonye kungaba lobubelo. Uthini wena?
Ngivumelana naye uChuma uthi ukubambana lokunikana imigondo kuza kwakha kwenze ukuthi esikudingayo sikuthole, lokuthi umkhathi lo onzima ube ngcono. Kodwa ke khona oku kubambana nokunikana imigondo kumele kuqale ebukhokheleni phezulu. Ababusayo nabaphikisayo kumele bahlale phansi babonisane ukuthi umkhathi wepolitiki yeZimbabwe, umkhathi womkhonomi weZimbabwe, wona wodwa singakafiki kumkhathi wezulu, ulungiseka kanjani ukuthi indlala le nobunzima bezinye izinto ezikhona ezakhamizini kube ngcono. Akumelanga kuphela senze njengeziphofu ukuthi kuzalunga sivale amehlo. Kumele inkokheli zethu ziyekele ukuzigada, ziyekele ukuziqhenya, ziyekele ukuzitshaya izifuba. Ezibusayo lalezi ezibhikisayo bahlalisane babonisane ukuthi kathi nga umhlaba unje singasizana kanjani ukwenzela ukuthi umumo weZimbabwe womkhonomi lo mumo wepolitiki wenze ukuthi lalaba abakwamanye amazwe abangasisiza bakhululeke ukusisiza. Kungabe lilizwe lalaba abantu abatshaya isifuba ukuthi thina sodwa sizaqondisa, thina sodwa sizabusa. OkweZimbabwe okwenzakalayo sokufuna ukuthi abaphikisayo lababusayo bahlale phansi babonisane njengamaZimbabwe, hhayi njengebandla eliphikisayo lebandla elibusayo. Khonukana kuyakwenza ukuthi abantu bakithi abangekho embusweni, abadinga uncedo, abadinga ukukhokhelwa kahle, baqhubeke behlupheka ngezenzo lemicabango yenkokheli ezingafuni ukufaka abantu phambili zizifaka zona zodwa phambili. Muhle umbono kaThuma Nqayethi, kumele kuboniswane, kodwa kumele inkokheli ikhokhele ngokuhlonipha izidingo zabantu, hayi ukuziqhenya ngezikhundla lo mbuso abawuphiwa ngabantu.
Nantu daba Mnumzana Chuma, uyavumelana laye na uMnumzana Macaphulana?
UMacaphulana wayishayika indaba, wayifaka njengoba imidlalo, wayifaka njengoba kumele ibe njalo. Uyabona ke singaqala ukwenza njalo njengabantu bakule Zimbabwe, uzabona into zethu zonke zexasha uhamba ziphumelela zisiya phambili. Kaningi nengizula nhlela futhi kona into ethibulalayo thina kapha njengalantu bakuleli ukuthi sihlala sifuna ukuqoxoza, sifuna ukuqoxoza kodwa singalusi abakuthi esikhiwa i-solution. Manje ungahlala uqhophoza unganikike i-solution, ufana nokuthi wena uhambe kudokotela, udokotela kuyotshela ukuthi uyagula wena ubulawa i-AIDS kodwa engasakuniki imithi yangena, pho uzashila uthini? Kanti-ke kumele nxa ungabe kudokotela nxa esekutshelisa ukuba ngumkhuhlane othize, sekumele phela akunike imithi ezayenza wona usile kuleyo mkhuhlane kumbe ube ngcono kuleyo mkhuhlane. Limqoxo sibile lokuthi wona ake sibonisaneni sonkene, ake sikhangele sonkene. Mina ngiyafisa ilanga elokuthi kona ngelinye ilanga sizakuza ukuhlangela sima laphana ekhipha imibono ukuthi hayi kubi lapha kodwa ngabe sikwenza kube zingcono ngale ndlela. Ngiyafisa ukubona ilanga lokuthi kona uwatchman unqube layo uza kuba laphana ukuthi hayi kubi laphana kodwa madoda kathi indaba zingabi ngale ndlela. Ngiyafisa ukubona umakudalenga laye eseza into efana naye. Ngiyafisa ukubona konke nje abantu abangabe phikisa besezinto enjalo ngoba ubezele umngane uhlala eqomba kuthi hayi asibonisaneni, asithengisaneni, kodwa ubona umuntu edonsele esiyale, omunye edonsele esiyale, besho ukuthi sifisele emini.
Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma, isiphathamandla sebandla lezanu PF, obexoxa endawonye lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana. Kustudio 7 Live Talk lamhlanje kuhlelo asiyihluzeni bomama, sikhangela amalungiselelo enziwa ngomama njengoba abantwana sebezabuyela esikolo, abanye sebeqalisile. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni, lingenelani uhlelo. Lilalele emsakazweni weStudio 7, sisakaza sise Washington DC. singakangena esigabeni esilandelayo ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende welemelika ubikwa esenike ele Nigeria izimota ezingamachumi amabili lane 24 ezebutho eziqine okokuthi kazigenqulwa ngamaquphula ezokuncedisa empini yalelo lizwe yokulwisana labantu abecatsha besimoslem abadlulisa amalawulo abeqembu le Boko Haram. Kwele Libya kubikwa kubulewe abantu abangamachumi amahlanu kwalimala abambalwa ekubhonjweni kwenkamba lapho okufundiselwa amapholisa umsebenzi. Akula muntu kumbe iqembu eselithe latsho ukuthi yilo eliqhube lesi siga. Manje ke sizwe udaba oluveza umbono kahulumende welemelika.
Uhlelo logatsha olubona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba olwe Rewards for Justice lubikwa lunxusa abantu abalolwazi olungakhokhelela ekubanjweni kwabakhokheli abayisithupha beqembu labalwa becatsha abesimoslem abedlulisa amalawulo abe-Al-Shabaab abalwisa kwele Somalia. Abangabala lolu lwazi ba thenjiswa ukuphiwa izigidi eziyisithupha zamadola $6 million nxa bengapha ulwazi olungakhokhelela ekubotshweni kuka-Abu Abudaya Direye, izigidi ezinhlanu ekubanjweni kukaMahadi Karati Maalimu Daudi Lo Hasani Afgoye, izigidi ezintathu ekubanjweni kukaMaalimu Salimani Lo Ahmed Iman Ali. Abe Al-Shabaab babikwa sebebulele inkulungwane lenkulungwane zabantu makhaza abangahlomanga, izisebenzi zenhlanganiso eziphathisa ngoncedo ezomhlaba kanye labalondoloza ukuthula kwele Somalia, Uganda laseKenya kusukisela basungulayo impi yabo ngomnyaka ka-2006. Ongaba lolwazi lalapho okulale inkokheli ye-Al-Shabaab ucetshiswa ukubana atshele isigodlo someli wemelika esiseduzane laye loba ihofisi yohlangothi lwe-Rewards for Justice ebulenjini ku-www.rewardsforjustice.net loba kukheli ethi info@rewardsforjustice.net. Abasemelika balakho ukubathinta ngocingo kunombolo ezithi 1-800-877-3927. Inombolo njalo 1-800-877-3927.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende welemelika. Kuli viki kuyisiphithiphithi kudingwa iningi labazali bedinga okokuthengela abantwana impahla lokunye okwesikolo lalabo abaqala isikolo njengoba sisungula umnyaka. Iningi labazali libhekane lenhlawulo zama-school fees ukuthengela abantwana ama-uniform ingwalo kulabo abafunda behlala khona e-boarding okokuyasebenzisa khona isikolo lokunye okuningi-ningi. Ngenxa yokungamanga kuhle kwesimo somnotho elizwe, iningi liyakhala ukuthi kalila mali yokwenza konke lokho kokuthi kabasazi ukuthi benzeni kumbe baqale ukubamba ngapi, sibili ngoba imali kayikho elizweni. Abantu kabala msebenzi, izulu kalini, lezinye inhlupho ezibhekane labantu. UPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxe lonkosikazi Marian Lovu ongukhansila kaward 20 enkayi ngalezi nhlupho ezibhekane labo mama.
Bese sizamile kodwa kuyehlula kunzima. Imali kayibonakali, ikhisimusi abadala bayidlale bekungela mali, inyiwe bayidlale kungela mali. Laba kuthwe abaphiwe izolo banikiwe, yebo kodwa balutshwana, iningi livele liyakhala. Inkomo ebesithembele kizo ukuthi bahambise sela abadala bakulungiselele kakhulu abantwana, enkayi sezisifa seziqalile ukufa, ziyafaka price ngomuzi ngelanga. Thina sisakwazi ukumele sikwenze ukuthi kuhamba njani.
Lenzani ke njengabomama ukukhuthazana ukuthi mhlawumbe lingaselela imuli ngayiphi indlela?
Okukuselela imuli lokho kuzabona yinkosi, sibili iqiniso elihle ngoba thina omama besivele siphila ikakhulu kubona laba bakahulumende abaholayo, yibade besiqhatsha sihambe sihlakula ke siziphiwe izimali izindima siphiwe izimali zokubhadalela abantwana, siphiwe izimali zokuthi sithengele abantwana ukudla, abanye basinika amagogoko abalakho ukudla. Kodwa kwakhathesi emuva kukhatshana phambili kukhatshana sesisesikhaleni.
Sizwa kuthiwa kwezinye indawo kulenhlelo zokupha abantwana ukudla, ozokwabela abantwana ukudla, abantwana basesikolo kumbe abantwana njalo emaklinika abaphansi kweminyaka emihlanu. Lina ngakini ngapho lukhona na uhlelo olunjalo kumbe inhlelo ezifana lalezo eziqhutshwa nguhulumende kumbe zinhlanganiso ezizimeleyo?
Hayi, mina nkayi angifuni ukukhuluma amanga, ngakithi lapho esikhona kuward 20 kumbe ngathi vele yona inkayi yonke bengingakakuzwa. Kuphela bekufike uhlelo lolu olukahulumende lwenhlanganiso lezi ebezinika abazali imali ukuthi kuthengwe ukudla, kusiya ngokuthi imuli zangkhona zinganani.
Ababalisi labo bekhala ngokuthi kabaholanga, njalo izimali zona lezi azitholakali ezokuthi sibhadalela abantwana ezikolo kumbe kuthenga ama-uniform.
Prophetess, uyabona leli lizwe langakithi leZimbabwe leli okuyisodoma leGomora, ngoba singathi siyakhangela laba bantu abaphezulu abakutop, sithina siza kuthi yibo abazidlela bodwa imali, ngoba kakuleli zwe lingelamali idola likhona elika-Obama, kodwa ukuthi likhutshwe libuye ebantwini abantu baphile njengabantu bonke sokunzima. Thina sithi bazidlela bodwa bona laba baphezulu.
Selike lakhuluma na lo meli wenu edalele ephalamende ukuthi alifikisele izikhalazo zenu ngaphambili khona
ngayo? Umeli wethu sike sambona, kodwa ukumbona sikupress giving day ezinyangeni eprimary. Ngaphinda futhi ngamfonela mina ukuthi sizamcela kungaba le first full council meeting sisonke ama-councillors enkayi songu-30 sizomtshela ukuthi thina since March last year kasihole abantwana ezikolo bayaxotshwa, sesize siyangisa siyakweleda ukudla ezitolo, sesiswele le mali yokubhadala ukuthi sizabhadala ngani, sesingabantu nje abafana nalokuthi sezi-community service. Simtshelile siyamsamcela ukuthi siza kucela ukuthi buya uzofika, sithi sikhuluma komuntu esikukhulumayo la ukhona, uzizwele ukuthi ubunzima sobuenkayi kulizwe sonke asikwazi.
Lina njengabomama alilazo na ezinye inhlelo zenu ezingaso zikahulumende, ezingaso zenhlanganiso ezokuqoqana lina ngokwenu ukuthi libone ukuthi lingenzani?
Inhlelo zikhona sibili ziningi, kodwa iproblem ekhona esihlangana la ama-challenges ukuthi inhlelo phela nxa lizenza kumbe ngokungama-project elikwenzayo anti kufuna imali. So nxa kungasela mali kungahamba kuthini? Uzathola ukuthi engxa kade lingu-50, uthole engxa sokusele 20, abaningi sebedrophile ngoba imali vele kayibonakali. Besingomama thina sizitshela ukuthi njena kunje kuyabe kuhlakulwa, siyahlakula bese sitshaya izimali zethu, silima izingadi sithengise ezingadini komile akulalutho, izibhorana zilamanzi ziyaphela amanzi, amanzi ngova kuye wadonsa ethangani ungelancola ukuthi ubuye uzophelezile. So vele sesihlangana lobunzima, inkukhu ebesizifuyile ziyangena umkhuhlane ziyafa, bekube ngcono ngoba uyabamba ukuze inkukhu okungu-4 uyabukwa singathi five days sengile-$20 usenza i-project yakho lawe lithayelane lenzeni ligcine imali yesizwe. Kodwa sibilo kwalanyaka ka-2016 nxa upresident engakuboni kuhle ekukhangelela phansi ngelihlelo incane, hhayi Zimbabwe
kuzaba lo monakalo omkhulu.
Kuzaba lo monakalo omkhulu ngoba ungananzelela khathesi abantu sebeqalisile ukuhamba besenza ama-house break, bayatshontsha amaziri ezinqola, amaziri amabhara, amabhasikile, khona ukhena konke izinkukhu, imbuzi, konke khona ukhena kukhomba ukuthi sokule ndlala elizweni, ngoba kungala ndlala akula muntu ongasukela into yomuntu ayitshoni, imisebenzi kayikho.
Lo ke bekungunkosikazi Maria Ndlovu, ukhansila kaward 20 enkayi, ubekhuluma ecingweni lestudio 7. Akwezemidlalo lamhlanje, ekuqaleni komnyaka abantu bavame ukuba loluhlu lwezifiso ezithile abafisa ukuzifeza, ama new year resolutions. Kunjalo ke lakulabo abakumsebenzi wezemidlalo balawo ama new year resolutions. Okuningi asikuzweni ke kunthathela izindaba yethu uJoseph Njanji esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
UThamsanqa Dube ingqungquthela yomdlalo wenqindi kusigaba se heavyweight. lesi sicoco siphakamise ngomnyaka ka-2003 lapho asihluthunele khona u-Arigoma Chibonda. Eminyakeni edluleyo ke waba yintshantshu yezwekazi lase-Afrika ngemva kokuba iphakamise isicoco se-World Boxing Union Pan-African Heavyweight ngemva kokunqoba akwenze uJack Els wase-South Africa. Sekule minyaka emihlanu uDube wagcina ukulwa njalo ugcine ukulwa loFlo Simba kwele-South Africa emdlalweni ongamhambelanga kuhle ngoba enqotshiwe. UDube uthi lo nyaka uzagcina esenza umdlalo we-mixed martial arts wona owaziwa njalo ngegama lokuthi yi-catch fighting ngoba engayitholi imidlalo yenqindi.
U-2016 ngikhayelelwe ukuthi nxa ukuthi kuyabe kungahambanga kuhle ku-boxing ngingazama noma i-mixed martial arts ehlanganisa konke inyawo njalo le esibhakela. So ngibone ukuthi hayi lokhu yikho okukhanya kungani yikho okudlala kudlalwa. Manje i-boxing uyadlala almost kathe sendlale about sengisasondela ku-5 years ngingela fight.
Umdlali webhola labesifazane uRudone Shamba nguye ochaya amagoli ayenze iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu ukuba liphumelele ukuyadlala kwimidlalo yama-Olympics ezaqhutshelwa elizweni leBrazil ngenyanga kaNcwabakazi. Lo mdlali uthi yena esakhe isifiso yikuba efike khonale kwimidlalo yama-Olympics elithele kaningi emambuleni ibhola.
Ngo-2016 ngizabe ngidlalela Mogos. Yes, Mogos national team.
Wakim Mbofu ngumdlali wenguqu ofunda eNyuvesi ye-Northeastern kwele-America. Lo mdlali ube ngukapteni weqembu lesizwe eliphatheke kumdlalo yakuqala yama-Youth Olympics egqutshelwe elizweni leSingapore ngomnyaka ka-2010. Loba kunjalo nje akazange aphinde abizwe ukube abe yingxenye yamaqembu abasakhulayo amela ilizwe leZimbabwe womncintiswano etshiyeneyo. Njalo uthi isifiso sakhe ukuba lo nyaka abizwe laye ukuzomela ilizwe lakibo.
Mina isifiso sami ngo-2016 ukunceda umphakathi ngoba umphakathi wangenza ngibe lapha engikhona lamuhla. Esinye isifiso engilaso ikudlalela iqembu laseZimbabwe N11 kungaba yi-U23 ku-national team, but lokuphumelela ezifundweni zami ngoba sengisalele iminyaka emibili ukuthi ngigraduate. So hhayi, ngifisela wonke umuntu iminyaka omuhle, lezi fiso zabo sifezeke nje ngoba nami ngifisa zami ukuthi ziphumelele.
Abadlali bemidlalo ehlukeniyo bakhangelele ukuphatheka komncintiswano wetshiyeniyo lonyaka. Njalo kuyona le inyanga iqembu lenguqu elimela ilizwe ukucelela besilisa lizaphatheka kwimidlalo yechan ezaqhutshelwa kwele Rwanda. Kwimidlalo yama-Olympics uKirsty Coventry uzabe ephatheka kwimidlalo yakhe yokucina, njalo nguye okhangelele ukuba engatholela ilizwe leZimbabwe imendulo. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kada chaputika DJ Lexi apa phi benem no DJ Good run the thing there. Impulse in my heart, baby bamba lava. I'm getting out, she has sandwa. I'm missing again. If a sky is gray, bitch, I'm new to blue. The only person wanna be with the baby girl is you. A baby bamba lava. I'm getting out, she has sandwa. Run it there.
You wanna wear no way to my baby. Prophetess, before we preach, we smoke and meditate. A baby girl, that's a rasta culture. Baby girl, in nini dokuda. And if it's a kuriga, a baba nasi sanda sami.
Ingoma emnandi eyohlobo lwezim dance hall, ingoma kaSinkomo ethi yona baby. Sidobela uhlelo lwalamhlanje odwa singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Amapholisa eHarare namhla abophentathela izindaba ezimbili eziphephandaba le-News Day. Unqaba Machazi loxolisana Ncube besetheswa icala lokuloba udaba olungamanga. iningi lezizalwane zeZimbabwe lithi umnyaka esisanda kusungula ka-2016 uthembisa kuba nzima ngamandla okwedlula nyakenye kwezombusaze kunye lezomnotho welizwe. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngilitshiya kustudio 7 Live Talk. Lilale.